awenza ke lelo kana kulobanga beyangisa ingakhulu sithi sikhathe sokuthi ezimbabho kulabantu bemizini abavele emazweni achiyeneyo into yenzakeleyo leyo libengamelanga yenzakale phambi komphakathi phambi kwabathathi bendaba ngendlela okwenzakale ngayo.
Amapolisa athi ulecala eli owalidala ngo-2020 ngelani lelo cala uyalazi?
Ngilafane ngilalo amacala ababengethula wona engawamanga wonke alahlwa ngamakhothi eZimbabwe. Ngilacala ngilalo namapolisa ngilasikweleti emapoliseni.
Kathesi ilapho okhona ungathi usafe yini, kanti njalo njengoba besebevezile ukuthi bayakudinga uzahamba yini emapoliseni?
Lapho engikhona ngisafe khonokho nje kweZimbabwe. Amapolisa mina akulacala engilalo lamapolisa, iwaranti leyana abayikhiphileyo ngiyamanga. Bona ngale bayikhiphe ngesizathu sokuthi sebeyangeka ngendlela babephathe ngayo umsebenzi wabo phambi kwamajenalithi. Sebefuna ukuthi bajikele kimi, kukhanya ngani mina yimi engilecala, bona beyibo abayenze into eyangisayo.
Ulokhu ucabanga ukuthi bebezama ukuthumba?
Bebevele belande ukuzongithumba ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi mina yimi engizimiseleyo ukukhuluma phambi komphakathi, ukukhuluma ngincedisa ukuthi kokhona ihlelo lokhetho luhambe kuhle. Ubaba ubungameli uNelson Chamisa esicabanga ukuthi ngiyowinileyo ethulwe abe nguye umkhokheli welizwe njengempumela esikhangele ukuthi iphume kuyiyo kukhetho lwesidlulelo